Kati sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba isiphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lichana njani mthokazi omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngesonto mhla ka 30 kumpandula 2018 ngutungamile inkomo endabeni zethu lamhlanje.
Umsebenzi lo uqalisile, usekuqaliseni. Abantu babahlungu kakhulu amanxeba akhona, kudinga ukuthi lapha sinanzelele sihloniphe lokhu.
Ifilimu yeGugurawundi ethulwe koBulawayo izolo ichiye abantu abaningi behlengezela inyembezi, njalo besithi loludaba kumele lulungisiswe ukuze kwelatshwe amanxeba alokhu ebhibhidla. Sile ngxoxo njalo lomqoqi wale filimu umnumzana Zenzele Ndebele. Kwezemidlalo, abalandeli veqembu leDynamo sibawisa ezimathonsi ngeqembu labo elilakho ukugunyulwa kusigaba sePremier Soccer League lonyaka. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Ifilimu emayelana ngombhuqazwe weGugurawundi ethulwe koBulawayo izolo ichiye abantu abaningi behlengezela inyembezi lapho besizwa ucuku olwalusenziwa ngamasotsha kamnumzana Robert Mugabe kanye lamadistensi ebantwini. Bathi loludaba kumele lulungisiswe ukuze kwelatshwe amanxeba alokhu ebhibhidla. Kubika intatheli zindaba yethu uBathabile Masuku.
Ababone ifilimu leyi izolo bagoqela uZulu jikelele abakhokheli bamabandla ezombusazwe achiyeneyo, abameli benhlanganiso ezizimeleyo kanye labe commission abona ngokuxolelana elizweni, iNational Peace and Reconciliation Commission. Ifilimu le iqoqwe intatheli zindaba yakoBulawayo elodumo umnumzana Zenzele Ndebele phansi kwesihloko esithi Gugurawundi Genocide 36 years later. Ifilimu leli lichiye abanye behlengezela inyembezi lapho besizwa abantu bekhuluma ngokwabehlelayo, iningi belikhala ngokuthi lalithwaliswe nzima ngamasosha kamnumzana Robert Mugabe awe 5 Brigade kanye lamadistensi. Omunye owesifazana okuli filimu ongathandanga ukubethwa ngegama uveze ukuthi wachithekelwa ngumendo umyeni wakhe wamshiya ngoba wayehlala ebanjwa iganyavu ngamadistensi enyangalinde. Omunye njalo obethwe kuphela ngesibongo uJiani uveze ukuthi ungomunye wabantu ababegcine enkambeni yeBhalagwe ngamasosha kaMgabe lapho okwabulawa amakhulu abantu bajikelwa emgodini. UJiani uthe amadoda ayechiswa amaphambili ngama-CIO besetheswa icala lokugcina ama-dissidents, abanye bahle befe. Omunye njalo owesilisa uNdlovu uveze ukuthi yena waqunywa indebe yomlomo wangaphansi kanye lendlebe yi-5th Brigade, wachaya waqaleka amasosha asebamba umkakhe iganyavu kanye lodade wabo. Lezi ngezinye zezehlakalo ezikufilimu leli ezichiye uZulu edanile, kanti abanye bethukuthele besithi udaba lweGugurawundi kumele lulungiswe. Induna uFelix Nhlanhla yamangwe Khayisa Ndiweni uncome ifilimu leli, wakhuthaza njalo amalunga eNational Peace and Reconciliation Commission ukuthi alubambe kuhle udaba lolu ngoba abantu abaningi lokhu befuthelene.
Umsebenzi lo uqalisile, usekuqaliseni. Abantu babahlungu kakhulu amanxeba akhona, kudinga ukuthi lapha sinanzelele sihloniphe lokhu. Lakho silalele bona abantu abanxeba ukuthi kubuhlungu kangakanani, kufutha ngaphi. Basitshele kube yibo abathatha into yonke le ephambilini.
Amalunga eNational Peace and Reconciliation Commission abekhona abeyisithupha, okugoqela umgcini sihlalo wayo uMasole Nari, omunye wamalunga alikhomishini uhozwe nguZulu esithi kamelanga abekhona ngoba engowesishoneni. Omunye wababone lifilimu ngumnumzana Khumbulani Mlawuzi yena osole ikhomishini yezokuxolelana le esithi akulalutho olukhanyayo engalwenza ngodaba lwegukurahundi.
Kodwa bengilesimlayezelo lo kupresident Mnangagwa ukuthi kakhangelisise ikhomishini. Sicela ukuthi ama perpetrators of this genocide kungazi kwaba yibo abakhokhela le commission. Akakhethe i-commission enjengale ayikhethele abantu ababulewe mhla ka 1 August.
Phambilini kokubukiswa kwayo, amapholisa ake azama ukuvimba lifilimu kodwa yethulwa ngemva kokungenela kwe-commission le eyezokuxolelana. Ngalokho umnumzana Mbuso Fuzwayo owebhethu likaZulu uthi bayathokoza.
Kakhulu sibonga i-commission ye-NPRC ukuthi uhulumende sezama ukuvimba yaba yiyo ebuza ukuthi kuvinjelwane. So incedise kakhulu ukuthi lo mkhosi walamhlanje uphumelele, okuyikuthi sikhangelele ukuthi uma bekwanisa ukuthi laba bethi flex their mask.
Umqondisi weZimbabwe Christian Alliance umfundisi Reverend Useni Sibanda uthi kumele ikhomishini le ye-NPRC isebenze lenhlanganiso esezilesikhathi zisebenza ezigabeni.
Bona i-NPRC abathiwi thuba, kodwa into eqakathekileyo ukuthi i-NPRC yona iyodwa isozikwanisa. Kumele ukuthi sisebenze labantu abavele bekhona esigabeni, le nhlanganiso ezivele zisebenza esigabeni iyokuphela indlela engasetshenziswa ngayo.
Abanye uNdebele akhuluma labo kule filimu bagoqela umkhokheli webandla lezaphu umnumzana Tumiso Dabengwa, umqondisi wamafela trust umnumzana Zefania Nkomo, lowaye ngumqoqi wenhlelo wezipra umnumzana Mishek Velaphi. Inkosi yamaNdebele umnumzana Bulelani Khumalo ngomunye wababone lifilimu izolo njalo ubikwa egcotshiwe ngudlu ukuba yinkosi. Umnumzana Ndebele uke wethula inye njalo ifilimu emayelana ngombhuqazo wegukurahundi eminyakeni esanda kwedlula elesihloko esithi Gukurahundi, A Moment of Madness. Abantu abafela kulumbhuqazwe becobodiswa ngamabutho kamgabe eMidlands leMatabeleland babiwa besedlula inkulungwane ezingamachumi amabili. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Kunjalo nje sixhume umqoqi walifilimu umnumzana Zenzele Ndebele sambuza ukuthi ubejongeni kahle kahle.
Injongo yami ukuthi khulume ngendawo yeground kodwa kube le solution ebakhona. Yazi mhlawumbe kungaba nzima kakhulu ukuthi laba abakwenzayo behanjiswe kumbe ekhodi kumbe ejele njengoba kuyibo abaningi bakhona ababusayo. But ngibona ngani kukhona ongenziwa especially for abantu abalinyazwayo ngesikhathi seground abafelwayo. Kulabantu ababe laba abobaba kumbe amadoda kumbe omkabo whoever oyisesotheni wabulawa ngeleso sikhathi bayisivu sebenzi wabulawa abangatholanga amapentshe nabo. Bona ngani into engalungisiswa leyo lula nje ungazange kwaba le nkinga.
Abe komishini ekhangelane lokuxolelana i-National Peace and Reconciliation Commission ababone lifilimu ekwethulweni kwayo izolo bathene.
For the first time bathole information enye mhlawumbe abangakaze beyibone ukuthi into egugurawundi le nxa sikhuluma ngayo ayisiyo nto yepolitics. Bona ngani bazasuka lapha behambe behlala phansi bezama ukuthi bethole indlela zokuxazulula indaba leyo. Bona ngani most of them were really moved about the issue and they have a deeper understanding ukuthi nxa sikhuluma egugurawundi sikhuluma ngani. Ngoba isikhathi into esinde nxa abantu bekhuluma egugurawundi bacaba ukuthi nje hayi kwakuyinti phakathi kwamashona lamaNdebele. But it's more complicated than that.
Okhulume lenhlangothi zonke kulifilimu, okhulume laba bengama-dissidents wazokhuluma laba beku 5 Brigade. Ababe ngama-dissidents bona bathi
uzananza ukuthi kukhona undoda engikhulume layo laphana othiwa nguvilari wayeku kwi-dissident lapha okhuluma ukuthi yena waba li-dissident ngoba wayehlukuluzwa. Ye, siyakwazi ukuthi bakhona futhi abanye abantu ababe ngama-dissident ababehlukumeza abantu. So ngibona ngani some of these issues ayisibo wonke umuntu owaye li-dissident wayengumuntu o-right. So labo bahlukuluza abantu kuningi okwenzakalayo. So wonke umuntu uka-explanation yokuthi indaba ayenza lokhu ayekwenza.
uMnumzana Zenzele Ndebele ngumqoqo wefilimu emayelana ngompuqazo weGugurawound ethulwe koBulawayo izolo. Izizalwane zeZimbabwe ezihlala eMelika eziphumelele kunhlangothi zempilo ezithiyeneyo ziphiwe imivuzo inhlanganiso yeZimbabwe Achievers Awards izolo. Intatheli zindaba yeStudio 7 uMavela Simhlanga Nyahuye uphiwe umvuzo wokuba intatheli zindaba esebenze kuhle enkundleni zobulembu lonyaka. Womnumzana Philip Pamu uthole isicoco kuhlandla labo somabhizimusi, kwathi umnumzana Chaka Ngwenya wathola isicoco kuhlandla labahlabeleli. Umbuthano lo ungenwe ngumeli weZimbabwe eMelika umnumzana Amon Mutembwale, siphathamandla sebhanga leStewart Bank umnumzana Lansi Mambondiyani. Singene kuhlandla labasakhulayo silo Mike Wobe weStudio 7.
Kudibana kuhlelo lwabasakhulayo, ngingumike wabe. Namhlanje sithinta indaba zebhizimusi njalo ezomnotho. Sixoxa lomnumzana Thafara Makaza, yena ongusakhulayo owasungula inkampani yona elenjongo eyokuthinta indaba zetransport, iZim Taxi. Masambeni kuye siyezwa okunenge. Makaza, ngiyakwamukela kuhlelo bhuti, unjani?
Ngiyaphila mina, linjani khona ngapho e-America?
Hayi, thina siphilile. Makaza, awungitshele okunenge ngale nkampani yakho.
Alright, so iZim Taxi i-app ukuthi nga ufuna ukubiza i-taxi ulapha koBulawayo, uyaphomba ukudownloada i-app yethu ku-Google Play Store, then ungahamba ku-Google Play Store, then uzadownload i-app yethu, then nga usufuna ukubiza i-taxi uyaphomba ukubhala lapho osukela khona nalapho ofuka khona. Ungayenza njalo, u-driver we-taxi uzabuya ezokudobha khonapho.
Njengoba i-data iyabiza imali enenge kwele Zimbabwe, nxa umuntu engelayo i-data, ithuba likhona nalo ukuthi angayithola i-taxi?
Ya, nga ungela data efonini yakho ungavula i-app yezani, uyabona lapho ungafonela khona i-customer support, then bayakuncedisa khonapho ukuthi usheshe bekubizele i-taxi yakho even ungela data.
Hayi, siyakuzwa bhuti. Okwamanje isimo somnotho asimangahle kwele Zimbabwe, enengi labantu abaphila bephetsheya bayesaba ukuyovula amankampani kwele Zimbabwe ngenxa yesimo somnotho. Awungitshele-ke ukuthi kuyini okwenza ukuthi ube lesifiso sokuvula inkampani kwele Zimbabwe?
Mina ngakhulela khonapha koBulawayo, ngafunda eMpophoma, kodwa ngathi sengihamba e-America ngaqalisa ukufunda ngendlela i-technology esingayisebenzisa ukuthuthukisa izinto ezinjengamabhizimusi. So ngathi ngibuya lapha mina ngananzelela induku ezisebantwini, ngase ngikhangela lami ukuthi emazweni njengase-America i-technology enjenge-Uber isiyitshintsha izinto ngendlela emangalisayo kakhulu. So ngathi ngibuya lapha ngabontsha ngcono lami ngiqalise ukuqalisa ibhizinisi lami la.
Udubo lokuswelakala kwemali kuyathinta na ibhizinisi lakho?
Yeah, so now ngela cash i-ATM yenza ukuthi ubhadale i-cash.
Right. Silokhu sikudaba lunye sixoxa ngesimo somnotho. Siyamuza uMongameli yamaSeno Mnangagwa ebhoda emazweni ehlabela le ngoma yakhe esithi Zimbabwe is open for business. Uyakhuthaza na ukuthi abontanga abaphile emazweni ukuthi bavule amankampani abo kwele Zimbabwe?
Yeah, ngiyabakhuthaza sibili ngoba khathesi vele ukuqalisa ibhizimusi akusahluphi. Amalanga amabili uyakwazi ukuthi ube le bhizimusi lakho li-register i-government. So khathesi ngibona ngani bayazama sibili ukuthi ukuvula iminyango ukuthi abantu beqalise amabhizimusi abo.
Abosomabhizimusi-ke labo abadabuka kwamanye amazwe, labo uyabakhuthaza na ukuthi bayenze into efanayo?
Mina ngiyabakhuthaza kakhulu ukuthi bekuye ngoba thina vele eZimbabwe siyaziwa ukuthi sifundile. Baningi abantu abavela eZimbabwe vele emazweni abayaziwayo ukuthi bona bayathuthukisa sibili ama-economies lapha abayake khona. So ngithi bona kumele besinike ithuba nje lokuthi thina lathi sizame ukuqalisa, then besinike i-support.
Kule Zimbabwe kulamankampani amabili engilawo ulwazi ukuthi ayenze ibhizinisi efanayo ngenkampani yakho. Inkampani yokuqala ibizwa ngokuthi yiWindy, esibili yona ibizwa ngokuthi G-Taxi. bese kubuya eyakho izimtaxi. Ukhona umehluko na phakathi kwalamankampani amathathu?
Yeah, into yakuqala khonapho yi-market. Ngathi ngiqalisa mina njengomuntu wakhulela kobulawayo, ngathi sengihamba lami eHarare khathesi ngasembona ukulapho GTX, kodwa mina ngaye ngize ngakho lapha kobulawayo. So mina abotha ngcono lami ngiqalise ukuba le taxi kobulawayo. Njalo thina i-app yethu taxi ayiqedi idatha.
Hayi, Thafara, isikhathi sesesiphelile bhuti. Ngilethemba lokuthi abalaleli bakuzwile kahle. Ngiyabonga kakhulu ngokuba lathi kuhlelo.
Lami ngibonge.
Mthwakazi omuhle, limzwile umnumzana uThafara Makaza, nguye owasungula inkampani ebizwa ngokuthi Hizim Taxi. Abafisa ukumsekela umfana lo, hambani ebulenjini bokuzile bazisa ekhasini labo eleTwitter, lizathola ulwazi oluthile @ZIMTAXI, yoni username yabo. Kwanele kwalamhla, masibane ngevikezayo, olivalisayo ngenjabulo. Igama lami nguMikeobe, sengilishiya-ke ngisithi libe ngevikele shukela. Bye bye.
Siyabonga Big Mike, singene kuhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke. Siletsha helidala uGibbs Dube.
Sigcina amasiko wethu, owangusenziwe manje. Sigcina amasiko wethu.
Njengokulithembisa kwami ngeviki ephelileyo, siyaqhubeka ngodaba lokukhahlanyezwa kwabomama ezindlini. Lapha-ke silonkosazana Vivian Nomalanga Bhebhe, isizalwane seZimbabwe esihlala e-Israel, nobaba u-Ezra Jesus Banda, umsakazi olodumo.
Ungabona umuntu esezefika esikhathini sokuthi ikakhulu omama. Ungabona umama esefike kuthini, usesithi noma ubabemfaka isandla buyisele. Yazi before lowo muntu umahlulele ukuthi ungumfazi onjani, ngumuntu onjani, akuhlale la ephansi ulalelisise indaba yakhe. Uzobona ukuthi ungahlala la ephansi umlalelisise kahle, uzobona ukuthi ezindlini lapha kukho lula babaduba.
Yes.
Obaba laba basakwazi ukuhlonipha omama.
Yes, siyakuzwa kakhulu. Nansi indaba khonapho kitshisa.
Yes, into ekhona nxa esithi umabhebhe ngeyizinto ayikhulumayo, kodwa nxa ubona ukuthi kakusayenzi, bakithi impilo iqakathekile, phuma uhambe. Ungabona into angakwakho zingabe uthithi sifohlile osekhombile, phuma umtshiyane laye kuhle, ngoba kuninzi agcina usejele kumbe usumbulele abantwana abasebenziselabani. So okuqakathekile ey'dibe futhi-ke akuzeleuzulake ngitshiloyo akusela lapho mbula iceba khona kuba bakazi umbe ekhuluma ukuthi hayi bahluphana nobani. Sothi njwana sisodwa khona ngalesule nhloni ebanganini ngendaba yepressure ye-social media lento zonke, hhayi angeke ngenze songumfazi usuyathawa ubulale kulokuthi uthiye nje uzihambele.
Khona ungathiya uzihambele thisa kuyabe kuncede ngani, ngoba uyabo lokhu kukhumbula khona ngalo mtshato phela lokukhona lokumisiwe.
Kulomunye umuntu okwangifundisa-ke uprofesor Montshela wathi-ke nxa usehlukana lo muntu othandana laye, ungacabangi izikhathi ezinhle kuphela esithi i-good time. Cabanga ububa benze bona, uyagcina ephilile enhliziyweni yakho kancane kancane, ugcina ukhohlwe ngayo. Kodwa yikho ubona abafazane lokho bebuyela endodeni lana, kodwa isahlukumezwa iyabhuyuzwa ibuyela endodeni lana, ngoba lokho icanga izikhathi ezininanda ababelazo kudala. Wena cabanga isikhathi esibi okuhlukumeza okwenziweyo uzakhohlwa ngayo.
Mabhebhe, kunjalo?
Ngiyavumelana layo ubaba uSibanda lapho. Okunye mina omama ngibona ingathi kulungile lakho ukuthi sike sifunde ukuzimela esingathi thina financially, ngoba mangithi ngiyakhangela zonke lezi nkinga eziningi, yazi umuntu angakuhlukumeza ma ukwazi ukuzimela wena wedwa, ukuthi noma ungathi usuthatha abantwana usufulathela, uyakwanisa ukuthi ubabhadalele i-school fees, uyakwanisa ukubhadala kumbe indawo yokuhlala lapho ungahlala khona labantwana, uyakwanisa ukuthi ubagqokise. Uzathola ukuthi esikhathini esiningi ungathi ukhangela ama-cases wona lawo omama abakwanisayo ukuphuma esikhathini esiningi emshadweni, yona le bahlukumezayo ngomama abazimeleyo financially. So kwesinye isikhathi kusuke kungaseyilothando, kodwa sokuludubo ukuthi usucabanga ukuthi kambe ngizophuma labantwana bonaba bese ngibathini, siyahlala ngathi bayale bedleni ezikolweni-ke ngizoyenze njani. Kodwa omama I think kuyadingeka lathi ukuthi ke sifunde ukuzimela, angiphikisi iminwe kayilingani, abadala batsho njalo vele. Akutsho ukuthi ma omunye umama ekwanisa ukuthi yena asebenzele abantu bakhe kutsho ukuthi wonke umama uzokwanisa. Kodwa isiqiniso yilelo ukuthi omama abaningi abahlukumezwayo behluleke lokuphuma emshadweni basuke bephoqelelwa yisimo semali.
Ye, kona mpi mali, ya izu asibili, baba chisa, yunga zanu kia kiupa. Kwa tu vale kona mpoke, ama fichani, baba, ezo chisa.
Ezo, tanda uti, ucho ubo mama, ega kulunga, baba, sada benga mwa 16, miskate zine, kwa zichayu. Kala uzitande, mama, uzitande, wena ngwako, nga tandilo, baba, uwondu ya tanda unga nani. Ugo zina kufumezu, uwono uti, hai, bageti, ayusimi ngedwa, enhle kumezwayo kodwa ngingaphila impilo enhle ngakuthabekezela kakubekezela ungabona umuntu ekufaka isandla silathela uvalelise ungafunda ukusebenza endlini kumbe ecansini asazwani yonke indawo chia uhambe uwezeke londoloza impilo yakho londoloza abantu bakho layelwana umuntu umlondoloza azihambele yethu
mabhebhe ciba khonapho
bodadewethu labanye omama abangabe bengizala umuntu angavele aqale ukufaka nje isandla kanye ngeke wama omama fundani ukuthi ungabona evele eqala ukufaka isandla wose uqalise khona lapho ukuthi uplane impilo ukuthi wenza kanjani ngoba ngeke ame yili qiniso likhona abanenge abaqala baqala ngempama uqala ukuthi ufwa ngempama ubekezeli kasani yibo bona laba bantu abaqinise ukuvulala ekugcineni
lo ke ngonkosazana Vivian Nomalanga Bhebhe isizalwane seZimbabwe esihlala kule Israel Benkuluma njalo lo baba uEzra Chisa Sibanda eliyamazi bile umsakazo lodumo. Baba Sibanda ngiyabonga kakhulu.
Ngibongela kakhulu Dube.
Yey, mabhebhe ngibongela kakhulu ngadinga kusasa mama.
Ngiyabonga lami Dube baba.
Ngilethemba lokuthi sihlangana singabaphilileyo ngeviki ezayo. Woni bani semoyeni ngenjabulo ngumthembo sithemba uGibbs Dube lilane.
Owangusenziwe wandwe. Sithina masiko we.
Sile tembali lukholisile uhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke. Sokuyisikhathi sohlelo lwamakholwa uhlelo vuselela umoya silomfundisi useni Sibanda ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi
lami ngiyamukela abalaleli bethu namhlanje kusihlwa
usiphatheleni namhlanje
liviki mfuna sikhangele indaba eqhakathekileyo indaba yokuxolelana indaba yokuthi kuyamele kwenziweni ukwenzela ukuthi umuntu asuse umthwalo wokonelwa ngumuntu. Ngibala kuMateyu ichapter ingeka 5, ngibala ngisukela kuverse eka 43. UJesu lapho yakhuluma uthi yena, lezwa ukuthi kuthiwa thanda umakhelwane wakho kodwa uzonde isitha sakho. Kodwa mina ngithi kini, thanda izitha zakho, babusise labo abakuthukayo, benzele kuhle labo abakuzondayo. Bathandazele labo abakusebenzisa kakubi njalo lalabo abakuhlukuluzayo ukwenzela ukuthi lina libe ngabantwana bakababa wena osezulwini ngoba yena wenza izulu lelanga libe phezu kwalabo ababi lalabo abahle ngakhola abantu abaningi nxa sikhangele indlela esicabanga ngayo emhlabeni ukuba nxa umuntu ebonele kumele ukuthi uthole indlela yokubuyisela ububi lobu abenzeleyo kuwe indlela esakhuliswa sicabanga ngayo indlela njalo umhlaba ocabanga ngayo kodwa lapha sihlangana lo Jesu esijengisa enye indlela indlela yokuthi esingaphila ngayo indlela esingaphila ngayo ibe ngumfanekiso okaNkulunkulu siyakwazi ukuba uNkulunkulu thina usibizela ukuba sibe ngabantu abakhe ngakho uJesu lapho yakhuluma ukuthi njengoba lena lizitsho ukuthi lingabantwana bakaNkulunkulu lapha emhlabeni kumele ukuthi indlela elenza ngayo izenzo zenu leliphila ngayo ibe ngumfanekiso owezulu ibe ngumfanekiso ukuthi uNkulunkulu ubamba kanjani izinto eziyabe sinjalo ngakho ngathi into ehlukuluza abantu abaningi yikonelwa ngomunye umuntu ngomunye umuntu ekuphambanisile kumbe ngendlela akhulume ngayo kumbe enze olunye lutho olubi. Siyakwazi lokhu kungasukela entweni encane enjengokuthi umuntu uthethe olunye lutho lakho wayekela ukulubisela. Kungasuka ezintweni ezincane ezinjengokuthi umuntu engabe ekhulume ibala elikukhubileyo kakhulu engananzeleli kumbe enanzeleli. Leyo nto ingakwenza ukubuzondo thukuthele kube ngokunye. Kodwa ke ingaba yinto enkulu kakhulu engafana nalokuthi umuntu lo angabulala isihlobo sakho, umuntu lo angafika gamula ubabakho, umuntu lo angaba ngumuntu obambe umuntu omaziyo ngenkani, engabe kumbe embambe wamthathela imali, engabe kumbe embambe wamusa emacansini okwenkani, umuntu lo engavumi, esikuthi ngesilungu yirephu. Ngakho ke umuntu onjalo umxolela kanjani? Kodwa siyathola lapha ezwini likaNkulunkulu ukuba uJesu usinika umlayo, uJesu usinika indlela ekaNkulunkulu. Ngifuna ukuthi abalaleli bananzelele ukuthi nxa ungaxolelanga omunye umuntu, uyathatha umthwalo osindayo ube phezu kwenhliziyo yakho, ube phezu kwamahlombe akho. Lo mthwalo uzawuthwala ke impilo yakho yonke. Engcono ukhona enhliziyweni yakho ubulokhu uzondela umkakho, uzondela abantu abakho, engcono uzondela umakhelwane. Namhlanje bengifuna ukukhulula enhliziyweni yakho, ukhulume ngomlomo wakho ukuthi ngiyabaxolela. Khonokho kukwenza kuphela kuza kukhulula, kuzaletha ukuthula phakathi kwempilo yakho.
Kuyiphethe mfundisi.
Asithandazeleni Baba ngegama likaJesu. Sithandazela wonke umuntu olomthwalo wokuzonda, olomthwalo wokuthi kakhwanisi ukuxolela abantu, ukuba wena ngomoya wakho oyingcwele bathinte bethole indlela yokuxolelana, bexolelane nabantwana, izimuli ade zisilwe, abantu bengasakhulumisani okweminyaka eminingi. Siyathandaza uba Nkulunkulu kube nendlela yokuthi bakhulumisane kusukele kuzwini izwi lakho, ngoba izwi lakho lelamandla, izwi lakho liyaguqula. Egama likaJesu siyathandaza.
Lolobe kuluhlelo lwamakholwa uhlelo vuselela umoya silomfundisi usenisipanda. Asibe nisonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Silethemba libusisekile ngombhalo kamfundisi. Abasekeli beDynamos bawisa izimathonsi phezu kweqembu labo elilakho ukugonyolwa kuPremier Soccer League lonyaka ngemva kokubhaxabulwa yiFC Platinum nge-2-0 izolo. Zimbi ndaba mpela kuDynamos. Impumela yemidlalo ebikhona lamhlanje imi kanje. Bulawayo Chiefs 1, Nekrut 1, Cats United 0, Highlanders 0, Chapungu 1, Shabani Mine 0, Herentals 2, Motare City 1. Amambazo amnyama eqhiba ke uhlelo lwethu lwalamhlanje ngengoma emnandi ethi singabantwana abancane. kwanele mtswaka zomuhle Oliva lelisayo ngenjabulo inkulu ngowenu untungamile inkomo lebelo busuku obuhle.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe. Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.